So kuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amatshono zihlobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Siyabonga Blessing Zulu ngokusipha indaba ngolimi lwesiShona. Ngiyalemukela ngenjabulo kustudio 7 ngolwesithathu mhla ka 30 kuLwezi 2022. Ibizo lami nguGaino Gumede Saidi. Endabeni zethu namhla.
Cha, iparty ayikaboni conditions of that contract, njalo ayila comment kathesi.
UZulu weZimbabwe uzonde uganono wabo phezu kwenyathelo likahulumende lokupha amalunga edale lephalamende imali ngudlu okugoqela awebandla le-CCC. Impumela yemhleliso ka-Grade 7 ibikwa isitholakala ekhasini lebulenjini labo hlangothi olubona ngezemhleliso olwezemsec. Ibandla le-Citizens Coalition for Change eBinga lithi amalunga alo achayiwe ngabebandla lezanu PF izolo ntambama lanamhla ekuseni. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulumsakazo. UZulu weZimbabwe uzonde uganono wabo phezu kwenyathelo likahulumende lokupha amalunga edale lephalamende imali ngudlu okugoqelayo ebandla le-CCC. Ilunga ngalinye libikwa liphiwe inkulungwane zamadola eMelika ezingamachumi amane, $40,000. Abaphathi ntambo bakahulumende baphiwe ingxenye yesigidi ngamunye, i-US 500,000, kwathi abasekeli babo baphiwa inkulungwane ezedlula amakhulu amathathu, US 350,000, ngamunye. Lokhu kufakazwe ngumgcini sihlalo wekomidi obona ngenhlala kahle yamalunga ephalamende, uMnumzana Themba Mliswa. Kodwa uthi imali le yizikwelede abazayibisela kuhulumende. Okuthukuthekisele uZulu yikuthi amalunga ephalamende athethele imali azithulela zwi ngohlelo lolu angani akulalutho olwenzakeleyo wona ephiwe imali kaZulu. Udaba lolu luvumbululwe izintatheli zindaba. Umkhokheli we-CCC uMnumzana Nelson Chamisa eloba enkundleni ye-Twitter usole amalunga ebandla lakhe athethele imali. Ukuze sihlaziye udaba lolu sixoxe loMnumzana Felix Mafa, umsekeli wesikhulumeli sebandla le-CCC.
Cha, iparty ayikaboni conditions of that contract, njalo ayila comment kathesi ngaphandle sike sicungule sibone ukuthi i-contract yakhona ihamba njani. Hhayi, sizabuya kini sesibalile sazwisisa ukuthi bazabhadala njani, njalo kwenziwe yini, what is the motive behind, okwakhathesi asila comment.
UMnumzana Felix Mafa, umsekeli wesikhulumeli sebandla le-CCC, ubexoxa le-Studio 7 ekobulawayo. Siphinde njalo saxoxa ngodaba lolu loMnumzana Believe Gawule, owake waba lilunga ledale le-Senate, njalo okwamanje okubandla le-ZANU-PF.
Njengakubona kuparlamenti, amaparlamenti adlulileyo, ama-MPs bezama ukuthi ancedise banike ama-stands kwezinye indawo emadolobheni lapho abahlala khona. Kodwa okwemali engange-40,000 kube asiyomali encane le, imali enkulu kakhulu leyo. Imali nxase sikhangele umumoto yelizwe kawuvumi, imali eningi kakhulu leyo. Ukhangele nezimoto abaye bezijongile, kuphinde njalo kube sokusika le mali engangama-40,000 abazinikwayo ukuthi bathenge izindlu bayenze. Abanye vele iningi nakuizindlu balazo, balutshwa bakhona nje, ye abanye bakhona bangalazi. Kodwa nxa sifunga ukunika kuphela imali enjalo, uyabona ilizwe, ilizwe sikhangela thina ukuthi abantu umumoto kumele sikhangele ilizwe ukuthi ilizwe lethu lile mali. Kungenziwa ngamanye amazwe ayezimali. Thina njengabantu elizwe leZimbabwe asilamali yokuthi senze izinto ezinjena zenezo. So nathi nxase ngikhangela sesikhangele ukuthi bakethu sikhangele ukuthi kumele insurance yahulumeni zibe yizo ezikhangelayo nazo zikhambe zibe zimali zelezo ezinjena zenezo. Njengoyaempi zethu emaningi kangaka kule laba abanye be-professional representation abakhona phana abanye bangene bengavotelwanga ne-constitution yethu enjalo
Yes, siyabona kunapho laba bathi ntambo bakhulumende laba kumele beniwe ama 500,000 umuntu munye ngamunye amafishane ngathini ngakhona ko
lokho sokuthiwa thini sokuyinto angazi ukuthi imali yakho yadibe yokwenza inhlelo ezinjengale sevela mathi kathesi kuyadanisa kakhulu ukuthi sizindaba ezinjengalezi ake umumbi welizwe umubi kangako kuyadanisa okumangalisayo fike atsho nto emnandi kakhulu kodwa nango-ke ama-MPs e-opposition nawo ayadenefitha aehlala bekhuma bebangumsindo kwathini bengobumunzi ngawonalo.
Umnumzana Belief Gawule lilunga lebandla leZANU-PF besixoxa laye esetsholotsho. Ibandla le-Citizens Coalition for Change eBinga lithi amalunga alo atshayiwe ngabebandla leZANU-PF izolo ntambama lanamhla ekuseni njalo oyedwa ulaliswe esibhedlela seBinga. Ilunga le-CCC umnumzana Fanuel Cumazala oyisakhamuzi uthi abanye balatshwe eklinika yesiyabuwa kodwa amalunga ebandla leZANU-PF abalandele babaleka egangeni njalo abanye abazakali ukuthi bangaphi. Umnumzana Cumazala uthi abantu laba bebegqoke amakawuso eZANU-PF njalo betshayela imota zaleli bandla ezine kodwa kusobala ukuthi abayisibo beBinga ngoba abakaze bababone njalo bebekhuluma ulimi lwesishona okubangele ukuthi abatshayiweyo bengezwa ukuthi bathini. Kodwa ilunga lebandla leZANU-PF eBinga umnumzana Khudakwashe Munsaka utshele iStudio 7 ukuthi abe-CCC yibo abahlaseleyo abeZANU-PF njalo okuningi abakukhulumayo akusiqiniso. Lithiye indlebe kumsakazo weStudio 7 ekuseni lapho esixoxa khona lo mnumzana Cumazala lo mnumzana Msaka bechasisa kabanzi ngalolu daba. Inhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association ithi inkohlakalo yiyo ebangele ukuthi kube lokudonselana phakathi kukamansipala waleli dolobho labantu abahlala kwamanye amafleti amathathu. Ikhansil ithi izindlu lezi ezibalisa eziseTrejine, Parkhurst leLyndhurst ngezayo njalo izifunela izisebenzi zayo. Kodwa abahlali laba bathi ikhansil ayikwazi ukubasusa nje mahlayana ngoba abanye babo sebele minyaka engamachumi amane lanhlanu behlala ezindlini lezi njalo bebhadala yonke imithelo efunakalayo. Bathi ikhansili kumele ibabekezelele. I-Studio 7 ixoxele siphathamandla seBulawayo Progressive Residents Association umnumzana Thembelani Dube.
Okokuqala kumele izakhamizi kuzisise ukuthi i-council iBulawayo City Council ilama properties ayo agoqela amafamu lezindlu khonoko yikho kukhangelela ukuthi kwenza imali edolobheni lakoBulawayo okuza kwenza ukuthi izakhamizi zingazabhadala ama-rates kumbe inhlawulo ephezulu kakhulu ngoba sivame ukubeka sobala khonoko ukuthi i-city council kayisebenzise ama-properties alawo ukuthi yenze imali ezancedisa ukuthuthuka kwedolobho. Nxa kuyukuthi abantu bahlezi endaweni ye-city council njalo i-city council ifuna ukuthi bahlawule kuqondile khonokho njalo sikhangela ukuthi kube yindlela ezakwenza ukuthi i-city council yenze imali. Nxa kuyukuthi umuntu uhlezi eplotini kumbe eplazini kumbe endlini ye-city council kumele abhadale. Nxa i-city council sibone ngazani kuthiwa umuntu ubhadala imali encane sikhangela ukuthi nxa sesehluleka umuntu asuke kuleyo ndawo kuze kubuye abantu abazaletha imali edolobheni lakoBulawayo. Nxa kuyukuthi bakhona abantu zikhona izakhamizi ezihlala kulawo mafulathi kodwa-ke i-city council sibona sebebhadala imali encane kuqondile lakho ukuthi basuke
abantu laba abasuswa yikhansili kundawo lezi kubikwa ngabantu abangasebenzi kukhansili yakoBulawayo bavela bahlala njani khonapho?
Kuze kufike kulolu daba yikuthi ubugwelegwele lenkohlakalo kuvamile ekhansilini Konoko kuzafika ukuthi abantu bonlawo nqa bethe bangena lapho ukhona okwakumele abe yisisebenzi secouncil esasihlala kuleyo ndawo okumele sibe yiso esihlala ke emafletini lawo esithi council ayiwo nje athe gqagqa edorobheni laphana. Kodwa ngenxa yokuthi abantu bacorrupt uzafika ukuthi omunye umuntu uyabe sesukile yena wazihlayela maybe masebhabha khonale wasethiye faka abanye abantu endlini naleyo indlu yecouncil okumele ibenefit izisebenzi zecouncil. Yikho ke sesilapho esikhona namhlanje. Khonoko ke kubangelwa yinkohlakalo yikho ukungasebenzi kuhle kwezisebenzi zecouncil ukuthi umuntu uyasubletha indlu kade kumele ukuthi isetshenziswe nguye ngenxa yokuthi isisebenzi. Kuyafana lokuthi nxa umuntu usebenza epolice kuzikhona vele izindlu zamapolice nxa ukuthi umuntu usebenza esikolo zikhona izindlu zababalisi. Kodwa ke nxa sokungena ukuganga uzafika ukuthi ugcina kufike khona apha lapho kukhona ngathesi ukuthi omunye umuntu uyabe ezitshela ukuthi mina indlu leyi isiphosibe ngeyami ngoba sendlala isikhathi eside kumbe ngesivumelana abalaso lesisebenzi secouncil esingayisiso mnikazi wenu. Usacela lowo muntu into engayisiyo yikubona ngathesi abantu sebephakathi kobuhlungu obungako ukuthi kambe senza sisuka ngalesi sikhathi mina kodwa ngangithembisana ukuthi lokuthi. Khonokhana ke siyakukhuthaza ukuthi izisebenzi zecouncil bona labana abaphezulu ecouncilini kabayekele amacala la enkohlakalo lokukhwabanisa ngoba yikho sokusenza ukuthi izakhamizi zona ezizibone sezihlaba umkhosi ongaka ngoba kukhona okuyaye kuvunyelweni kuqalisa. Ungabona umuntu esekhala kangaka osokusenzakala kayisikho aye kuvumelana nalo muntu avumelana laye. So ke sihlala sikuveza khonoko ukuthi siyinhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association. IBulawayo City Council ilama properties amaningi angayenzi note kodwa ngenxa yokuthi kukhona ubugolegolo obukhona sigcina sifike kusona lesi simo esikhona namhlanje ukuthi bakhona abasubletayo kufana lama business wona lawo. Fika ukuthi umuntu uyahamba ngale ethatha ilisi yebusiness eqeda lapho yena ayifaka omunye umuntu amthatha inkalakatha yemali sesenza imali ngomuntu lwana yena semsubletile esemrentisile eproperty engasiyo yakhe.
Umnumzana Thembelani Dube ngowenhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association. Impumela yemhloliso kaGrade 7 ibikwa isitholakala ekhasini lebulenjini labohlangothi olubona ngezemhloliso olwezemsec. Lokhu kubikwe ngumgcini sihlalo webhodi yalolu hlangothi umnumzana Eddie Mwenje namhla. Limpumela iveza ukuba isilinganiso sabantwana esiphezu kwamathumi amane ekhulwini 40.09% yibo abaphumelele kuhle okuyisilinganiso esehle kulesanyakenye ebesingamathumi amane ekhulwini 41.38%. Kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane, umabhalane kahulumende weMelika umnumzana Anthony Blinken weleMelika uthi ngolesithathu uthembise ukubana inhlanganiso yeNATO izaqhubekela phambili isekela eleUkraine. Amazwila uwakhiphe ngaphandle komhlangano ababe ubuthanele owamanyano wabaphathintambo bamazwe atshiyeneyo eRomania. Lokhu kubuya ngemva kwesicelo seleUkraine sokuphiwa imitshina yokuvimbela ukuhlaselwa ngama-missile athunyezwa ngeleRussia. Abakhokhela idale leCongress kweleMelika bathi balethemba lokuthi kuzafakwa umthetho kuyonale iviki ozavimbela ukuthi izisebenzi ezisebenza kuhlangothi labathwala impahla etshiyeneyo abe-freight abebenxwanele ukukhalala umsebenzi mhlaka-9 kampalakazi. Umongameli Biden ucele abenzi bomthetho ukuba benze isivumelwano ngokutshetsha phakathi kwabenjanji lezisebenzi zabo ukwenqabela lokhu kukhalala komsebenzi okungalimaza umnotho welizwe. Esigabeni lapho esixoxa lezizalwane kuhlelo Diaspora Profile, izizalwane zeZimbabwe namhla silomnumzana Gift Gogo, usomabhizimusi odabuka koBulawayo kodwa oseleminyaka phose eyisithupha ehlala eWashington DC kweleMelika.
Ngasobuka ndoda zibonile ngangena kuma-inthanethi ngizama ukudinga ngingawutholi engangiwufuna. Ngangena kugruphu i-cost engayenzayo, i-cost leyo it was i-hospitality because beyingelamaphepha alana ashoyo ukuthi i-certificate ukuthi ngingawuyenza lo msebenzi. Ngasengena ngayenza i-hospitality, so i-hospitality it was a 3 week course ngayipasa ngiyipasile ngangena ku ngidinga umsebenzi ngasendithola umsebenzi e-DC ngangisebenzela ama i-restaurant yama China so ngasebenza lana e-DC ngasebenza 8 months akhona kwaba kuhle ngafunda izinto eziningi ezemelika ukuthi ukuyenza njani food service endlini ngahamba futhi ku-training yokuhendla ukudla ukuthi ukudla makuya kuqala kanjani ku-process ekwenzekani ngalandela imithetho yakhona ngathola i-certificate sakhona i-food handler's license ngabona ukuthi ha ukusebenzela abantu sometimes kuyanjani impilo ayiyiphambili ngathi ngcono ngizibonele ngibe ngudoda azibonile ngaqala uku-researcher ngangena kulokhu internet nga-applyela i-license e-restaurant
wawusufuna ukuzenzela manje ukuthi uvule eyakho ibhizinisi
ye ngazivulela ngavula i-Tiffy's Kitchen that is Tiffy's Kitchen Cafe and i-registered online so it's Tiffy's Kitchen at home ngavula i-website bangireplya bacela izinto eziningi ukuthi ngibuya kuthi and bacela nama-license ukuthi waqala njani ama-certificate ukuthi uzeuqale into leyo ukuthi uzefuna ukuthi uvule ibhizinis wayezani ngasenda konke ngomthetho khona emelika babefuna amaphepha ephelele enjalo ngahambisa
akula kuquma amakhona
ye akula kuquma amakhona so ngingumuntu nje lami ngazidale kulibhizinisi ngazi-researcha amaplazi ngathola iplazi elihle elabelungu ngabatshela ngathi mina ngibuya ezimbabwe so ngiyaqala ibhizinisi yokuthengisa inyama ngiyabefuna ukuthi ngithengise inyama kuhlangene konke ukuthi ngivule lokuyi-restaurant kwami okokuthi ngibe ngithengise ukudla engithola khona inyama
ama-customer akho ungathi ngobani abantu obathengiselayo
ye it's amazing because abantu engabathola belana abaningi bakhona yibo ama-customer abantu asebenze isikhathi
kodwaezimbabwe
ye baphuma ezimbabwe bakhona laba abaphuma e-South Africa ye abanye labo because into leyo ngaphosta ngavula nje i-WhatsApp account ngaphombe ukuphosta ngabhala nga-invite abantu bemzila so kuhlangene bonke labantu basemzilikazi i-community kuhlangene ne-organization yakhona nga-invite so they spread the word
okwenza abantu bezimbabwe bakuthakazelele wena kangaka kuyini okuthengisayo
into engiyithengisa kakhulu ehamba kakhulu lulusu ezangaphakathi amangqina enyawo zenkomo ayahamba kakhulu izinto ezihamba kakhulu nomsila wenkomo i-open izinto ezihamba kakhulu ngoba abazitholi kakhulu especially umsila wenkomo uyadula kakhulu lanama uhlingiswa ezitolo
khona i-business yakho ungathi ihamba kuhle
ye hayi yona i-business ihamba kahle angifuni uqanda amanga yuthi engakuqalayo and I'm getting ama-reviews good reviews on my WhatsApp because i-website business yenyama ibingakabi active okwamanje but isazoba active soon engilayo yileyo e-restaurant yokupheka kuphela wena mtrading ukudla mangipheka abantu bengangicela ukuthi sele usiphekele kanje sizabeya sizothatha sicela usenzele kanje khona kuhamba kahle kakhulu angifuni uqamba amanga khona unkulunkulu wanikeza amandla ukuthi ngenze lokhu but hhayi kuhamba kahle akukho uhlupho and le cost of living is like ingcono lasekhaya ngiyabathumela okuzwayo ukuthi hhayi labo bayajabula
umnumzana Gift Gogo ngusomabhizinisi oyisizalwane seZimbabwe ohlala eWashington DC kwele Melika. Abanye abadabuka eZimbabwe asebehlala kwele Botswana bayemukela ngenjabulo inyathelo lokusungula ukusetshenziswa komuthi wejekiseni ehlatshwa abaphila legcikwane elibangela ingculaza owama-ARVs. Intatheli izindaba ye-Studio 7 umqondisi Dube usethulela lolu daba ngokugcweleyo esehaberoni kwele Botswana.
Umphathintambo wezempilakahle kwele Botswana udokotela Edwin Dikoloti usanda kutshela idale lephalamende ukuthi ilizwe lakhe seliphe imvumo ukuthi usetshenziswe ijekiseni leli umelana lo mkhuhlane wengculaza. Okwakhathesi iningi linatha amaphilisi ama-antiretroviral ARV nsuku zonke udukoloti esithi ukusebenzisa ijekiseni ekulwiseni igciwane lengculaza kuzaphathisa ukukhuthaza abantu ukuthi balandele uhlelo lokwelatshwa.
Government is working on introducing the injectable antiretroviral medication soon.
Ele Botswana selizaqala ukusebenzisa ijekiseni ye-ARV kulandela ukuthi ipasiswe ngabalolwazi. Ijekiseni le ithathwa kanye ngemva kwenyanga ezimbili.
ijekiseni yokulwisana legcikwane lengculaza izatholwa yibo bonke abangenela uhlelo lokuthola amaphilisi ama-ARV aphiwa mahhala ngurhulumente weBotswana. Lokhu kuqala beZimbabwe, umnumzana Sifas Chuma ongokhele yeZimbabwe Diaspora Community esithi linyathela elihle elithethwe yiBotswana.
Siyasemukela kakhulu as abantu abakuleadership kudiaspora ngoba indaba yama-ARVs le ibisihluphile kakhulu. Uyathola ukuthi abantu abagulayo abangama-foreigners especially abakithi kuyamela suke lapha gade ayekhaya khona lebonkayi kubolupane khatshana elanda nje amaphilisi ephenduka lapha imali aseyichithile yonke imali abayisebenzele siphelele ku-transport. Sike sazama lokuzama ukuthi uhulumende weZimbabwe may mhlawumbe awaprovide amaphilisi lawa e-border.
Uchuma uthi njalo ukusungulwa kokusetshenziswa kwejekiseni kuzanceda ekuliseni ukuhozwa kwabantu abaphila ngokunatha amaphilisi ama-ARVs.
Isizasusa le stigma kakhulu ngoba ukuthi uhambe uthwele imbodlela zamaphilisi abantu babe bewukhangela bebuza ukuthi amaphilisi wona la ngawani. So injection ngibone ngathi isizehlisa istigma nje sabantu abathatha ama-ARVs.
Omela inhlanganiso yomanyano wamazwe e-United Nations UNAIDS, umnumzana Alanka Malvia utshele Studio 7 ukuthi kuqakathekile ukuthi abo kuza labo bangene kuhlelo lokuthola ama-ARVs. Uthi nombolo zitshengisa ukuthi kulabo kuza abadlula 2,000 abakuhlelo lokuthola ama-ARVs.
Migrants are at higher risk and are far more vulnerable to HIV, both because of their race.
Abakuza abasengozini yokungenwa ligciwane le-HIV, njalo abanye abafinyeleli inhlelo zokwelashwa.
Omunye oweBotswana ophila ligciwane lengculaza, umnumzana Kennedy Mopeli, uthi bayazama kumkhankaso yabo ukufinyelela bokuza ikakhulu abangala maphepha okuhlala elizweni.
Even if you are not documented, please, and you know HIV positive, please just guess your nearest, you know.
Akumelanga bayesabe noma bengela amaphepha. Abangene endaweni zokwelatshwa kabasoke bebotshwe. Abantu ababaphathisayo ezibhedlela ayisibo ma-immigration officers.
Kungakabi lesinqumo sokuthi abokuza baphiwa amaphilisi ama-ARVs mahhala ngo-2019, iningi leZimbabwe laliwela ekhaya kumbe amaphilisi abo ephathiswe emabhasini lakubomalayitsha. Noma nje sekuphiwa amaphilisi ama-ARVs mahhala kweleBotswana, abezempilakahle bathi abanye lokhe bebuyela emazweni abo kuyathola usizo ngoba kulocabangela ukuthi uhlobo lwamaphilisi luyachiyana. Ngingumqondisi tu wendaba zeStudio 7 ngeSabron kweleBotswana.
Sekunjalo sokuyisikhathi semidlalo yeFIFA World Cup eQatar 2022. Lalela umsakazo weVOA Studio 7 uzwe konke okuphathelane nomncintiswano lo ngokugcweleyo. Siyabe sixoxa labadlali abathiyeneyo, abaqeqeshi labathakazelela umdlalo wenguqu emhlabeni wonke jikelele, okugoqela abaseDoha khona le kwele Qatar. Sizalethulela impumela yalemidlalo suku ngosuku, lakho konke okwenzakalayo umncintiswano uze ufike emaphethelweni. Tiani indlebe kumsakazo weVOA Studio 7. Lizwe izindaba zemidlalo yeFIFA World Cup 2022 kusukela mhlaka 20 kuLwezi kuze kuyefika mhlaka 18 ngoMpalakazi. Asikholiseni imidlalo yenguqu FIFA World Cup 2022 eQatar sisonke.
Iqhubekela phambili imidlalo yomncintiswano wenguqu owe World Cup kwele Qatar, lapho kukhangelelwe ukuba amanye amazwe ezwekazi le-Afrika alakho ukungena kusigaba esilandelayo njengeleSenegal. Abantu abaningi balethemba lokuthi eleGhana leleMorocco alakho ukungena kusigaba esilandelayo. EleTunisia linqobe eleFrance 1-0 emdlalweni odlalwe namhla. Ukuze sizwe okuningi ngemidlalo le, sixoxe loThandazani Zimbwa, ingcwethi kwezemidlalo yenguqu.
Ungathi kuyathembisa, ungathi siyajabula masikhangele iqembu elinjenge leSenegal seliyele lisike ukuthi liphumelele lizakuya ku-next round. Ngakho-ke yikho ebesikukhangelele kakhulu. Baqala umdlalo wabo bedlala ne-Netherlands banqotshwa umdlalo sisiyaphela, kodwa bathe sebesiya phambili lapho bedlale khona le-Ecuador njalo le-Qatar kengisela sikile ukuthi isifiso sikhona. Imorokho nayo idlale kuhle kakhulu, njalo sikhangelele ukuthi ngelinye lamaqembu e-Afrika kugroup yakho ku-group F kwale-Croatia le-Belgium data. Uma ungaba phezu kweqembu elinjengele-Belgium wena uvelele Afrika, mthimba lokho kuyajabulisa. Ngakho-ke sikhangelele ukuba iqembu le-Morocco yilo elinye elizaphumelela ukuya ku-next round. Siye kwenye i-group, u-group G, lapho kuleqembu le-Cameroon khona. I-Cameroon ilabo-Brazil, ilabo-Switzerland, ile-Serbia. Ye into azihambanga indlela esiyikhangelele ikakhulu ku-Cameroon esikhangele ukuthi hayi lapho izadlala khona indlela yabo namanye amaqembu asebedlalelawo mhlawumbe bengathinza okungcono. Kodwa okuhle ukuthi lokhu benethuba lokuthi baphumelele ngomdlalo wabo ukugcina. Igama yenqotho yiPortugal umdlalo wabo wokuqala, kodwa siyajabula ngendlela abaphenduka ngayo. Ngakho belisiyadlala umdlalo wabo wokugcina bazathi lokhu ebelithemba lokubana bengaqhubeka phambili. Ngakho namafitshane siyajabula njenge-Afrika ukuthi amaqembu wonke aya kumdlalo wabo wokugcina, kulokhu kunethemba lokuthi baza kuphumelela baye ku-next round.
Sathi-ke nxa sikhangele amanye amaqembu-ke kumbe ngithi amanye amazwe adlala njani, Argentina, Brazil lamanye,
hayi umdlalo we-World Cup isikhathi esiningi ngithimba abaningi babe bekhangelele ukuthi u-Argentina, u-Spain, u-Brazil, u-Germany nabo-Belgium babe bekhangelele ukuthi khonapho kuzaphuma khona phela intshantshi ze-World Cup. Kodwa nxa sikhangele i-World Cup yakulo mnyaka akuphoku kumele udlahle ukuthi uphumelele. Ungakhangela i-Germany, i-Germany yaziwa i-Japan bona engacabangela ukuthi i-Germany ngaziwa i-Japan. Ukhangele i-Argentina, i-Argentina yaziwa i-Saudi Arabia. Abanye laba abathanda ukubheja ezebhola abanye kuthiwathele zivulele indawo ukubheja ibhora ngoba babekhangela ukuthi amaqembu amakhulu anamabizo amakhulu azaphumelela. Kodwa hhayi kule i-World Cup akula ukuthi ibizo lakho ubesuke wayenyuma wathi kuhlane nje amaqembu asethengisele ukuthi hhayi njengoba benendinyelayo lokhu kusiya phambili wakhangela iqembu elinjengele-France selihlenakhwalifaka imidlalo ingakapheli. Ngakho-ke kodwa amaqembu amaningi abendumela hhayi kumele idlalo sebelitshengisele ukwenzela ukuthi ngiphumelele kuba ngasebenzisa hayi ngasithundi basithuthile.
Umnumzana Thandazani Zimbwa yingcwethi kwezomdlalo wenguqu ubexoxa lo Gibbs Dube weStudio 7 ekoBulawayo.
Sekunjalo sokuyisikhathi semidlalo yeFIFA World Cup 2022 eqhutshelwa eQatar. Lalela umsakazo weVOA Studio 7 uze konke okuphathelane lomncintiswano lo. Sixoxisana labadlali benguqu abachiyeneyo, abaqeqeshi kanye labalandeli balomdlalo emhlabeni jikelele okugoqela abaseDoha khona le kwele Qatar. Sizalethulela impumela yalimidlalo suku ngosuku. Umncintiswano uze ufike emaphethelweni. Asikholiseni imidlalo yeFIFA World Cup 2022 sisonke. FIFA World Cup 2022
Live Talk namhla kuhlelo Diaspora Forum sikhangela ukuhlaselwa lokuhlukumezwa kwabayabe bebuthene bekhonza abadabuka eZimbabwe asebehlala kwele South Africa. Singakehlukani sihlobo, sikhangelene ezinye zendaba ebezikhokhela. UZulu weZimbabwe uzonde uganu wabo phezu kwenyathelo likahulumende lokupha amalunga edale lephalamende imali ngudlu okugoqela awebandla le-CCC. Impumela yemhloliso ka-Grade 7 ibikwa isitholakala ekhasini lebulenjini labohlangothi olubona ngezemhloliso olwe-ZIMSEC. Ibandla le-Citizens Coalition for Change eBinga lithi amalunga alo achayiwe ngabacatshangelwa ukuba ngabebandla le-ZANU-PF izolo ntambama lanamhla ekuseni. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo yimi uMagumede uGaino Saidi ngisithi asidibaneni ngo 6:30 kusasa ekuseni. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku www.voandebele.com.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.